asizwa kahle sina kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi kadibele kuhamba njalo. Ngoba ngendlela ukuthi akula update silo isizwe ukuthi wabona hayi khona omunye osishonile andingawo sikhangela kakhulu asi akula ukutestwa ebantwini njengamanye amazwe ukuthi bawazi ukuthi indani engaka sokunabantu abangaka nje abantu kakhulu kungasinanzelela ngempuphu lapha ezikhona abantu bayagcwala vele ungathi sithembele nje uNkulunkulu kuphela ngoba ukuthilelana kwalo mkhuhlane singaba
yini. Bakhona yini esigabeni elike lezi ukuthi babanjwe imalaria le isizwa kuthiwa layo sincedisana le-COVID-19?
Esigabeni imalaria ibe ngathi sikuzwela kubogwanda south lasefetbich ukuthi kunabantu asebebambe imalaria, so nami ngomunye wakhona ebengisiyolo ukuthi ngesaturday zake board around nje ngibone ukuthi wenzakalaki most ngoba ngiseplan kwanamhlanje ngibenye sitele umuntu zakhe emboarding nje izwisise ukuhamba njani ngiphinde ngihlolele abantu laba ababuyile futhi from Botswana.
Kukhona ukuthi imalaria yimalaria uqobo kumbe kungaba kuyiyo i-COVID le selike lakuzwa yini kumbe abezempilo bathi hayi ayisiyo COVID-19 le yimalaria?
Engakutsho baba Gandhi ukuthi uyazi sihleli sisevalweni ngokubana bathi malaria asikwazi between malaria nalowo mkhuhlane okhona ngoba ezempilo kazichasisi kahle. Bathi malaria ikhona emhlukulweni wethu lwe-South kubuya through Masingo kodwa abantu baya yizinto zokuthi bathi sokuyisikhathi kuqalile abantu bagula batshawa amakhanda bese besithi khona hayi malaria kodwa-ke nxa sinazelela futhi nalowo mkhuhlane asitholi ingcazela kahle ukuthi bona bakutsho ngani ngoba laba bantu laba kasiboni be-check-wa sibile ukuthi sibekwazi ukuthi ngaba yi-COVID-19 kumbe ngabe yimalaria bona basitshela ukuthi hhayi yimalaria.